Sekuzinsuku ezingamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 lokhu abongi baqala ukukhalala umsebenzi. Lokhu sekubangele ukuba umumo ezibhedlela ube mubi ngamandla ngoba sebebalutshwane abongi abasezibhedlela. Umnumzana Thamsanqa Donga oyisakhamuzi sakobulawayo ukhuluma ngesiphatho ahlangane laso esibhedlela sempilo.
Lokhu esifikile lapha sibona amanesi amabili nje bhotabhote wadini. Manje kusuke kube nzima amanesi la ngoba izigulane ziningi ezayezifuna ukuthi zikhangelwe. Manje lapha sithe sakhangela even noma lasebhukwini likababa lade sibuya sombona akubhalwanga lutho, akulamanotes athethweyo, i-temperature labo BP abathathwanga. So kusuka kube nzima kakhulu ukuthi even noma lo dokotela maye yabuya uzabuya ekhangela liphi ibhuku ngoba yona information eqakathekileyo kufuze besemabhukwini ayikho. Akulamanesi, akulani. And amanesi amabili akhona amuva ahamba kumawadi agcina esekhulelwa ngumsebenzi agcina seyenza khonokho akukwanisayo kuphela.
Inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital, umnumzana Anthony Majongosi, uthi inani labantu abafayo liyaqanza ezibhedlela.
Namhla singene i-day 69 le-strike yethu leyana. Kathi sezibhedlela siyabona ukuthi abantu bayafa kakhulu lendawo yokuthi akula manisi, kula manisi amalutshwane, lendawo yokuthi abalutshwane bangikhona bayekhona. Abanye babo kathesi bayahamba i-quarantine kusele kule khungela umuntu uyakwanisa ukuthi akhangele abagulayo. So kathesi siyathi siyakhule phambili le-strike yethu, similele government ukuthi isibhadale imali eyakhwanayo. Sifuni futhi ukuthi ezibhedlela kube le-proper PPE.
Umnumzana Zibusiso Gumede ongumhlali wakobulawayo uthi umumo osesibhedlela kwenziwa ukuba uhulumende kaqhakathekise impilo bahle yabantu.
Indaba le masikhangelisisa kahle kahle ngibona ngathi indaba yama priorities nje misplaced, ngoba igovernment ilakho ukuthi iholise abanye abantu njengama COVID labanye ngeke ngibaqambe imali ezinkulu ezedlula laba abasevayo abonensi abayibo abaphethe impilo zabantu, njalo behluleka ukuthi beprovide i-personal protective equipment. Okunye sondaba ukuthi imali kayikho, indaba yama priorities ukuthi bawuqhakathekisa yini ukuthi abantu bethole usizo ezibhedlela, bengakuqhakathekisa konke kuzaba right.
Unkosikazi Alice Ncube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ukhonona ngosizo abaluthola ezibhedlela.
Okusezibhedlela kunzima, siyahamba kodwa usizo esilutholayo alwenelanga ngoba omongikazi balutshwana esibhedlela. Ende kunzima ngoba uhamba esibhedlela ngoba uphathekile emzimbeni kodwa ufike laphana ungathola usizo. Ukungaphatheki kuphinde kube ngaphezulu ngoba sibona ukuthi lapho khangelwe usizwa khona usizo lweneleyo awulutholi. Kunzima shwa, sidinga ukuncediswa ngamanensi angekho ezibhedlela noma bekusize but abasenelisi, sibaningi siphathekile.
Laloba uZulu ekhala ngesimo sezibhedlela, umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa utshele intatheli izindaba yeStudio 7 ukuba bayazama ukusiza uZulu ngabonabo abongi abakhona esibhedlela. Unkosikazi Jasmine Thofa olilunga lekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle uchaze ukuba bebengakaze bekhangelisise udaba lwabongi. Lokhu kungesizathu sokuba abongi bebengakethuli izikhalazo zabo phambi kwekomiti, njalo okwakhathesi idale lephalamende livalile. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongomunye wabasekeli bakamongameli utshele izakhamizi zeGuruve ngeviki ephelileyo ukuthi abezempilakahle abakhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini ukuzosiza umphefumulo ngesikhathi uhulumende esakhangela izikhalazo zabo. UChiwenga wengeze ethi uhulumende uyazazi izikhalazo ezikhangelane lezisebenzi zezempilakahle. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.